okwamanje sikhuthaza uZulu kuma Twitter Spaces ukuba batshaye imali ezancedisa izigaba zedinga ezilokhetho lwe-by-election ngo-3 December. Izigaba zedinga ezilokhetho ngu-Ward 6, Ward 8, Ward 10, Ward 15, Ward 20 lo-Ward 23. Sikhulumisana njalo sixoxa nabaphathi bephalamende bebandla le-CCC ukuba babe ngama-guest speakers kuma-Twitter Spaces ukwenzela ukuthi abalandeli baze bazotshaya imali, njalo sixoxisana labanye abalezikhundla eziphezulu kubandla le-CCC sibanxusa ukuba labo babe ngama-guest speakers. Sisebenzelana ndawonye ukusiza idinga kuma-by-elections ngokwemali efunakalayo kubancedisa ngama-campaign materials.
Liqhuba kuhle yini umsebenzi? Sabona ukuthi lapho elalisebenza khona eMathabeleland South waphetha kunodlakela. Abantu babuya ngobuningi babo kumba abasaluthembi ukhetho yini?
Abantu bayabuya ngobuningi babo, bayaphathisa kakhulu. Sithemba ukuthi kuzanika idlabuzane kulaba abakhankasela ibandla le-CCC edinga kuma-by-elections. Izihlelo zonke ebesizenza ezokutshaya imali sincedisa abedinga CCC, ibandla le-CCC, ziyaphumelela kakhulu ukuze sibancede ngama-campaign materials afunakalayo.
Lisuka lapha niyangaphi? Njalo owena umkhankaso ngokudinga imali kuphela kumbe kukhona okunye elukwenzayo ukuthuthukisa umthwakazi?
Lolu khetho olwedinga olwama-by-elections ilukhetho lokugcina lwalo mnyaka. Kusuka lapho siyabe sesikhangelele ukhetho olukhulu olwama-elections ka-2023. Sizabe sesisebenza ngokuncedisana lebandla le-CCC lapha esizabe sifunakala ukuthi sincedise khona. Okwalo mnyaka yikho kade sisebenza khona. Kukhona okuningi esibancedisa ngakho, kodwa ikakhulukazi besincedisa ngokusiza kuma-by-elections ezigabeni zeMathabeleland South neMathabeleland North. Zonke inhlelo zethu zokudinga imali kubhinga beziphumelela, njalo nabantu bebebuya abazange bakhathale ngokubuyela emuva nangokuthi bangabi lethemba nohlelo lokukhethwa. Abantu bayeza ngobuningi babo balethemba kakhulu kubandla le-CCC.